bona ngana kula qala lapha into yokuthi nje bethi ublessed ubephehla udlame ngokuinterviewa umuntu into ekhanya kwesinye isikhathi ungaphinda uhleke ukuthi kade abantu laba bazama ukuthini ngoba intatheli izindaba nxa isenza umsebenzi wayo ikhuluma la ngubani ongakhuluma into ayifunayo so kube bale problem lo muntu okhulumeleyo indaba bengazange badingayini ugeza bambopha than ukuthi bebophe ublessed kakade senza umsebenzi wake amen kusukisela nini ndanini ama-journalists sarekhoda abantu abaningi bekhuluma indaba ezijiyeneyo ngokwakuqala ukuthi bebopha intatheli izindaba beyibophela into ekhulunywe ngomunye umuntu kungayisuye oyikhulumileyo njalo nje kuba sobala ukuthi izindlela zokwethusela ama-journalist ukuthi bengakhulumi labantu abakhanya bengavumelani lo mbuso okhona kumbe mhlawumbe abangaqalisa ukuthi bethi umongameli welizwe kathiye isikhundla so kuzaba lefiye kuma-journalist ukuthi bengakhulumi kumbe beqalisa ukuzisensa ukuthi mhlawumbe lami ngakhuluma into enje kumbe ngaxoxisana lobani ngingagcina mbotshiwe so izindlela zokuthi bestope ama-journalist ukuthi be-interview ama-veterans labanye nje abantu abangahambelani le nto ka-2030 leyo ukuthi mna ngakuzabe khona ngo-2030
Elinye lamapholisa aphatha udaba lukaMhlanga ngelibona ngezinto ze-terrorism okuyinto ecunule kakhulu igqwetha lakhe uMhlanga uthini ngalokho
I think into edanisa kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe wants to weaponize umthetho ukulwa amabhekhe zabo but it's a clear message kakhulu kubontatheli izindaba ukuthi khona uhulumende ufuna ukubethusela ukuthi bengakhulumi izinto ezihambelana le-succession yezanu obviously umuntu ophandle kathi soli-journalist ongakabothwa uzacabanga kabili kathathu before esenza enye istory kumbe another interview elokuhambelana lento zezanu so it's really ngathi kuyadanisa kakhulu kubuyisela muva ukusebenza kwama-journalist but also nxa sikhangelele ukukhululeka nje kwemsakazo labona izindaba ngoba abantu sebezasebenza bekhangela ukuthi kambe lokhu kungambophisa yini kumbe kambe lokhu kungaba yinto enje because eZimbabwe phela ungahlala iminyaka emibili emithathu inyanga yonke uku-remand beqede betawula cala
Ungathini ngombango esiwubonayo kuZANU-PF?
I think ukusobala ukuthi kulokungavumelani ebandleni elibusayo ukuthi uMnangagwa angabusa eziyofika 2030 yini osekubangele ukuthi kube labantu abafana namaoveti labanye abanjalo abathi uMnangagwa nxa ukuthi usefuna uku-extenda umbuso wake kuyefika ku-2030 ngcono ahle aphume so kuyatshengisela nje phela inkinga ngombangazwe kumbe ngithi ngombango kuZANU ikuthi uyabona sekulwiwa labanye abantu kumbe ngithi ama-proxy wars asuke bakhona kukanti bona abantu bakhona abalwayo babebukele abantu babo besilwa so it's a clear indication ukuthi into azimanga kuhle ebandleni elibusayo